Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluphutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esizihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapholisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapholisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo laphose layafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity force service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho ukudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliyesaba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa-ke ayisiyo solution. I-solution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu, kodwa i-solution ikakudla. Siyaphonga ukukhuluma i-talk show, uthola sikhuluma nje siwumana khona phayana ePhalamende, akulalo lutho oluphumayo ikudlalisa amazwi sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni isolution engiyibonayo mina ubuyanga ungaphela ebantwini yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengabhemi iguga bengabhemi lokho kuthiwa yinja bengabhemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizwa ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form 6 ama-graduate ungakhuluma isikiwa labo nohlalalebayana bayakutshayela esinye isikiwa sokuthi awusuzuupendula kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma seze mina ungibona ngikhuluma sonye le first born yami owalimala ngakho khona so ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali into le yasonto yokudlala ngayo this generation is a lost generation completely balahlekile abantwana uzakhumbula ukuthi kona ebhayibhilini abantwana be-israyeli besiya eCanaan that generation was completely destroyed where they just rock. Yikho sokwenze kona abantwana. Siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, abangama-engineers, abangama-robotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Abele nhlahla abaphuma ngabandle welizwe. Ungakhala abantu abasebandle welizwe. Abantu alamabhuku la. Abantu abafundile. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje, olimizimba nje bubopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo nxa liliguga lowo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobo aphuma iguga babani umuntu yena lowo ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobonalaba ngabantu abayisabisayo abasoze babojwe so lapha ngazi kumbe siyelapha imbilaphi sifanele silapha isiloni yikubona kwami mina konoko engikubonayo ephalamenti sesikhulume sakhuluma but that parliament is a talk show ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sitshoe sikhuluma laphana ngangizwisa ubuhlungu nxa zengikhuluma le ndaba dadewethu
lo ke ngomnumzana Peter Moyo ummeli weSouth Athwane dalele ePhalamende eHarare obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Ukwezokhetho umkhokheli webandla leCCC umnomzana Nelson Chamisa uthi iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalele ePhalamende esithi likhomishini yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaThamisa.
Okuqakathekileyo ngakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to the government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government yi-election yabantu so ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo so urayithi u-chief champion Chamisa nxa esithi yena kakuthengiswe abantu babe kwazi ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document so kufanele ebantwini into yabantu so right ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC iZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo so kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document so akunasizathu zokuthi kalo ngoba nxasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe so khonokho ngezinye indlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani iZEC iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolo kosa
Izeki yona ihlezi isitsho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane labo lokho abakuthola abasitshengise phela nakuba akukhaba ngakufihla. Ngabe ngafihlile nto abaqale ngogwalo naleyo ukuthengisa ukuthi bakutshengise ukuthi ngabafihlile. Kodwa singabona besala logwalo kuthi kanye sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lisihle ukuthi kodwa lina selifihle ugwalo. So ngabasitshengisi kwenzela ukuthi sisukhisele ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathanda ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu.
Ungakhosa ntinkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezandla, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izethi layihambiye lilungisisa. Na isililungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezethi ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile, nanku yikho sikuhambise kupresident. Ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga le-CCC njalo wake waba ngummeli wenkayi Nkayi South edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jesper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalomhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho wokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulomhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okunganceliwe. Sikhangele futhi into yokuthi umlindo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linokunye esimele ukuthi sikukhangelele, amaphepha angikhona athozisa ezifunakalayo ngesikhathi semthetho, izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu azikwaniseki, nezinye zazo izihambiso ezokuthi abantu bangene emkhetheni.
Omela eMathebeleland North edalela ephalamende ongwebandla le-MGCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane bakancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Nani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action naleyo ezamela ukubana omama bengancindezelwa, kube le-equality ngazokuthi kusho kubuya ezindabeni zenu zama-position kungaze wakhangela omama phansi. Funa i-50-50 isebenze kuyo uyiqasele kuma-political parties ngoba yikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona uzakama-political parties ebekwazi ukuthi umnato ufika ezikhundleni ngakwakhetha izikhundla omama lawoeyi-50-50.
Umphathi Ntambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa, kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men, but then ama political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear, there should be no discrimination, there should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha labomama kubandla lezabu osengowebandla lezanu PF unkosikazi Gertrude Makhwila, yena uthela nxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesidlisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abona ukuthi ngesisikhathi ma kulokuzima antsho lakithi emabandleni nendime lomunye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama. Abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizibulalayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kuzilobala.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesidlisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo ezomvikela unkosikazi Opha Mutshinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini unomhle kangako esazisa konke kusihluphayo. Bengincusa ukuthi ngingaba sihawukele kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election. Ngisola lawa angafuna ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism nyabo.
Salibonani mphakathi womhle, salibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisipha zona. Mina ngifuna ukubonga kubabona ngiyamtenda indlela akhuluma ngayo, ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe. Isikhathile abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelelini. Uqinisile impela lubaba ukuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonaland ukuthi vele ebakrisha into ibandisisishona lapha. That's why befaka abantu besishoneni vele ngabe esishoneni bodwa kwakhona pha nabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha esishoneni. But ngapha amaNdebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufakwa amashona ukuthi azobulala ulimi lesiNdebele. So angazi ukuthi why lubaba uphonga ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa amatichara ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esiNdebeleni bagcwalisa amashona. Angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga, ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona. UNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenze. Kathi kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokhu angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu. Bona uNkulunkulu kabamesabi, kodwa one day it's one day. UNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe, kuzophila konke lokhu abakwenzayo. Ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze. Ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabuka. UNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kuka president ukuba bahlukumeza abanye abantu. Ngicela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle. Asibonge Vuka Gandhi mfowethu, nama-ke procedure nje esivivaneni mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku. Ngithake ngizwe lo ndoda labaduma lakhe lokho eqhudize ekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Ayokhohlisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa zabona ugrade 1. Thina sesibadala singakho, nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi iZANU PF ayikho into eyenzela abantu. Bangaka abantu fowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe, beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelo aluhlaza. Kunobani kha umntwana noma engaqedwa ngisho noma eyeka isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani. Yena uthi unabantu abaqhashileyo, ngabantu abangaki labo ekhohlisa abantu? Ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhotisa abantu nje? Ngithi hayi, kodwa bakwethu asiqiniseleni iZANU PF hayi izophuma, izophuma nakanjani nakwakuko okunganasiphedo. Yonke into inesiphedo sakho. Uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi. So naye kwenzeka lokho, kuyafana bonke omnankaka laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa. Hayi abanachoyisi no bengathi uNkulunkulu mkhulu, thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi. Kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula. Asibekezeleni sonke emaZimbabwe kuzoze kulunge. Ngiyabonga Vuka Gandhi, engabe imude kakhulu. Asixolise lapho masingidla isikhathi sakho. Kunale ndoda lena loku icele ukuthi ibulisa abantu bani yothi ngihlanhla wakuphi kuphi. Hayi, icela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu. Hayi, lowo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani kanjani njani ngapho linjani ngapho. Hayi, lokho mfowethu akusizi ngalutho. Siyabonga Vuka Gandhi, amen.
Siyabonga bayithi, siyabonga esikukhalela kakhulu ifacebook notisiso zamareporta. Siyabonga ubaba uNkomo, one of the reporters yesitudio FM. You very fair, not taking sides. Siyabonga kakhulu lo abanye ingani professionalism sisinindibayo kakhulu. Sibonga uNkomo, you are still strong in being fair and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze. Don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians for us. Siyacela futhi.
Bonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo. Siyabona nje ugogo labokhulu laba beZANU PF, labantu sebegugile. Omnyaka kwavela kula nto enhle abangafa bayenza. Bagugile laba bantu, bakhohlakele kakhulu. Akusho abantu abangafa bayenza into eright ngezizwe zabo ezimbi abazenza ebantwini. Izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele asho akula nto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe. Ababusi kahle ilizwe laba bantu, batshontsha too much. Yikho ubona ilizwe liqina lithona ligugude kalisiya phansi. Phela ilizwe lakithi alibi lobubelo. Kambe lizwe bani lingelamali lo? Lizwe bani lingelamali yalo? Lo ligugudeka lijona lisiya phansi. Lizwe lobulwa yibusela lelo. Corruption is too much. Kulungzo tata mapoisa wifakwe ngele nukute tati la wanti mani. Mbuso baano mubi kajari. Abantu we tato we tuani sema chini. Abantu we supeka we ah kota lugu kwe kweza kwa kwenzo wangu mnanga. Kambuso ti eh skotla kali uzo eza ninti rai. Kinjwe kaine kwa mnanga kwa hini. Lama wanti ya kumzo vile sebe bukili la. Nukute mbuso ni bayale lani, bayale lugu wenzani. Jasi bayale la kono kubula la vani. Bayale la kono kutu kumeza vani. Bayale lugu sela. E nitu wa bayale la ya kati hini. Aba yenza hini wakona kali. Kumuza kufakisi kontri nyana cha kubacha miaka onke katumsebenzi wa bungu wani wona angiti imali za watu za mateka
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elimelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwe mbili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku 22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15 inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022 linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370 kwathunjwa abanye abaninginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olo State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye ISIS kusigaba se-Central Africa elimelika selethe izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elimelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security. Unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Loke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.